aba ku VOA indebele
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje ukonakala kwesimo somnotho eZimbabwe sokubangela ukuthi amanye amankampani kwele Botswana athathe lelithuba ukuvula amabhizinisi ahlose ukukhanga izizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe
into ezifana lokuthenga igrocery koChoppies umuntu ayithathe ekhaya kumbe ukwenza ukuthumela imali ekhaya kalula ngabo Orange Money omkhulu labo Western Union kodwa umbuzo okukhona ukuthi how sustainable are these businesses beyond the population yeZimbabwe uma ekhaya kungalunga masinya
iningi seliveze ukudana okukhulu ngokunikezwa imvumo yokusakaza kukhampani yeZimbabwe newspapers izimpapers yona isiphiwe ilayisensi yokusungula umsakazo kamabonakude
kutsho ukuthi abantu bezanu bona sebeziphile enye indlela yokuthi belule imibono yabo lamazwi abo emaphephandabeni la ku radio la ku TV lapha eZimbabwe kuqakathekile ukuthi sizwe amanye amazwi eradiweni
liyaqansa inani labantu abazivulalayo kwele Bhilithane abagoqela izizalwane zeZimbabwe ngesizathu ezifana lokuswela amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni isizungu lokunye
anatha amaphilizi ayi 48 ngizama ukuthi ngithathe umphefumulo wami ngizivulale ngikho kwamanje ngilokhu ngivalele ngisesibhedlela lesi isabantu abagula ingqondo sengilomnyaka
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Ukhulumende kaMongameli Mnangagwa uthi inkampani eyenza amanamnete eCoca-Cola isithembise ukutshala imali efika izigidi ezingamachumi ayisithupha lanhlanu $65 million kuminyaka emithathu elandelayo. Lokhu kwenzakala eBhilithani lalo lisanda ukweboleka ilizwe izigidi ezingamakhulu amadola $100 million yokuvuselela amankampani elizweni. Uhulumende uthi kusobala ukuthi simemezelo sakhe sokuthi ilizwe selivulelwe osomabhizimusi iZimbabwe is open for business siyasebenza. Ukonakala kwesimo somnotho eZimbabwe sokubangela ukuthi amanye amankampani kwele Botswana athathe lelithuba ukuvula amabhizimusi ahlose ukukhanga izizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe. Amanye amabhizimusi la akuhlangothi lokuthumela imali ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umumo womnotho eZimbabwe waqala wonakala ngomnyaka ka-2000 kulendela isinqumo sikahulumende eswaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe sokuthathela abamhlophe amaplaza amakhulu ngoba belamasimu amaningi bona bebalutshwane elizweni nxa kuqathaniswa labensundu abayibo abaningi kodwa bengelamasimu leli kwakulinyathelo elalisamukelwa kodwa okwalandelayo ibudlwamudlwango bokuhluthunelwa kwabamhlophe lowo mhlabathi kungelamhlawulo ngodlame abanye bebulawa abanye belinyazwa kakubi kudlakela lokungahlaliseki kwezombusazwe okwadalwa yilesi sinqumo kwakho yilawo ekuthi okusileleni kwamathuba emsebenzi wachitha iningi leZimbabwe laphuma lagcwala amazwe ngamakhelwane kanye lamanye aphetsheya kolwandle eleBotswana njengomakhelwane weZimbabwe njalo le simo somnotho ongcono lazibona lisamukela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe bezodinga ungabaphilisa noma nje ungena kwabeZimbabwe kwacasula abanye kweleBotswana abathi bazobantshontshela umsebenzi njalo abanye bedala amacala olunye uhlangothi lwabona ithuba lokuthola ibhizimusi balethela inzuzo ngokubokuza laba intatheli zindaba elobanye zamabhizimusi kweleBotswana unkosazana Pauline Dukwelo uthi ngesikhathi abanye bebona ukuphithizela kwabeZimbabwe bengena eBotswana amanye amabhizimusi akhaliphileyo abona ithuba lokwenza imali
Other businesses were seeing influx of Zimbabweans in the country. The innovative ones utilized this and saw an opportunity which they
bring. Nisikati abanye bebona ukungena ngobuningi kwabeZimbabwe eBotswana. Abakhaliphileyo babona ithuba lokwenza imali balisebenzisa. ungakhangela amakhampani afana leBotswana Post, iWestern Union kanye Orange athatha amathuba ikakhulu ekwenzeni ukuthumela imali eZimbabwe ukuthi kube lula.
Isizalwane seZimbabwe esisebenza eHabron, uMnumzana Dumi Ncube layo ubona ukukhalipha kwamankampani abona amathuba ngokungena kwabeZimbabwe eBotswana.
Well, this shows growth in innovation kuma-businesses, but inkinga ekhona lapha ukuthi these businesses are run by people abangaso beZimbabwe. If only they were run by abantu beZimbabwe in Zimbabwe, outside Zimbabwe, it would also play a role in the growth of Zimbabwe in employment and the economy.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi ukuvula kwamabhizinisi akhangelene labe Zimbabwe ayenza impilo ibe lula, kodwa kalaqiniso ngekusasa yala mabhizinisi uma eZimbabwe kungalunga.
Hayi, lokhu sikubona kulinyathelo elihle kakhulu, njalo siyakwamukela. Kwenza impilo zethu zibe lula kakhulu, ikakhulu thina esivela kwele Zimbabwe. Into ezifana lokuthenga igrocery ko-Shoppies umuntu ayithathe ekhaya, kumbe kwenza ukuthumela imali ekhaya kalula ngabo Orange Money, Omkhuru, labo Western Union. Kodwa umbuzo okukhona ukuthi how sustainable are these businesses beyond the population yeZimbabwe uma ekhaya kungalunga masinya.
Kule nkulungwane zemali ethunyelwa ekhaya ephuma kule Botswana iyingxenye ebambe umnotho weZimbabwe ngokuthiwa ngama-diaspora remittances. Akupheleli ekuthumeleni imali kuphela, ngitsho lohulumende weBotswana ebona amathuba ebhizimusi kwabeZimbabwe abangena eBotswana. Inkampani yesitimela kaloliwe eyeBotswana Railways ile sitimela esigijima nsuku zonke phakathi kwedolobho leFrancistown kanye lelakubulawayo, kukanti inkampani yeBotswana Life Insurance layo ilokuphathelene lokuphathisa abeZimbabwe ngesikhathi sezimfa lokuhambisa izidumbu ekhaya. Amabhasi lawo amaningi ahamba phakathi kweGaborone, koBulawayo kanye leHarare. Ngomathi Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisahabron kwele Botswana.
Kusenjalo sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, unkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngomomo wezombusazwe lowezenotho eZimbabwe selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa wathatha intambo zombuso.
Mina ngokubona kwami nabantu nje jikelele singapha ngaphesheya, hayi umumo awukantshintshi, njalo akulanto esingathi siyayithakazelela ngalesi sikhathi, ngoba abantu abavele bephethe ilizwe ngabantu ababekhona kuqala, bona ababaliphambanisayo. Khathesi njengoba besithi bazalungisa izinto, batshela abantu abanekuba bazabanika lokho, bazabalungisela imigwaqo, bazabayakhela izindlu, bebayakhele bebanika umsebenzi, yinto okumele ngabe bayayenza khathesi siyibone ukuba izinto lezi ziyenzakala, kodwa yibo ababambilizwe. Ukuthi ma abantu bengabavotela kuzantshintsha, akulanto engantshintsha sibili, ngoba kunje khathesi behluleka ukwenza lezi zinto abathi bazaziyenza ma abantu bengavota. Njalo kuyesabisa, ngathi sinje simamathekile, ngoba siyazi ukuthi abantu sokumele isikhathi sokuvota sesifile. Ukuba kuzoba lenguquko, hayi, akulamuntu okwaziyo, njalo akulamuntu othembele khonoko, ngoba siyazi ukuthi abantu ababambilizwe khathesi ngabantu abangene ngodlakela, abantu abangene ngayona le esithi yikhu. Yikho-ke ukuthi bona bebe ngabantu abazazinikela ma amavoti esephumile badliwa, isonto abangayenza lula leyo. So hayi, akulanto esiyaziyo ukuthi izahamba njani, nje singabantu nje simelele ukubona ukuthi kuzakwenzakalani, kodwa akulanto entsha esiyibona ezayenzakala.
Amazwe aphetsheya njengeleBrithani sebeboleke leZimbabwe imali engange 100 million, njalo bathi kulamanye abakubiza ngabathi ngama-foreign direct investment angenayo ekhaya. Ubona ingani lokho kungadala umahluko yini njengoba sesibona amazwe aphetsheya engani abemukela?
Singathi-ke akulanto entsha ngokuboleka imali. IZimbabwe inje siyathi lezikwelede ezinkulu kakhulu. Imali kudala ilokhu ingena, silokhu siboleka izimali yi-China, silokhu siboleka izimali. Kukho-ke abantu ababoleka le imali labantu abayibambileyo leyo mali, yibo abantu abayihlulekayo ukuyimaneja leyo mali, yibo abantu abazayidla-ke leyo mali beyisebenzise ingaphumeleli. Akulanto etshengiselayo ukuthi imali leyo bayenzani. Ikho-ke ama-investment siyabona sibile ngena abantu abemazweni atshiyeneyo befuna ukusifakela imali besiboleka leyo mali, kodwa-ke ukuzaphumelela ukubolekeni imali, sizaboleka imali kuze kube nini. Akula mali esingayiboleka lamhlanje ezatshengisa ukuphumelela kumbu into entsha ezayakheka elizweni. Ngoba abantu laba kade baboleka imali besezikhundleni kuzonezo abakuzo. Yikho-ke ukuthi bayebolekelana imali nasikwazi. Yikho so okwesabisayo futhi ngoba thina yithe sizasala sesisezikweledeni sesikhulile usasa. So kumele sikhokhele ilizwe siyabe sesibhadala izikwelede esingazaziyo. Lokuthi imali leyo bayiyenzani asikwazi.
Sesikhangela-ke la amabandla lele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Lina nxa likhangela nje njengezalwane zeZimbabwe esisemazweni libona kusenzakalani lapha, kungaguquka nxa kuyiba bangangena embusweni?
Singabuyela emuva sikhangele ukuthi umnumzana uMgabe uthe ekhitshwa abantu bathakazelela, abantu bebengathakazeleli ukuba uChiwe Wenger kumbe umnumzana uMnangagwa wezanu PF sengena, hathi abantu bebejabulela nje inguquko. Yikho-ke kathasi inguquko leyi lokhu ifunakala, abantu lokhu beyifuna le inguquko ngoba akula mumo osutshintshile, akula msebenzi, akula kudla, akula manzi, akula magetsi, izinto zilokhu ezifana. Yikho-ke abantu bafuna inguquko. Ayisikho ukuthi lo ongangena-ke umnumzana uChamisa owebandleni le-MDC engangena uzayiletha leyo inguquko, hhayi. Kodwa sokufunakala abanye abantu labo bangene lapho ezihlalweni benze bebone ukuthi bengazama yini ukuyifaka ukuyenza le inguquko. Kunzima nje ukuguqula ilizwe linjengaseZimbabwe selikonakele nje. Umnumzana uChamisa ulokwakhe akuphambanisayo laye kule nto zakhe aziphambanisayo, kodwa abantu nje bafuna-ke inguquko. Baningi abantu abangangena esikhundleni lezi, kodwa kula muntu ongaba nguye oqondileyo omsulwa. Siyazi ukuthi uChamisa engawina ngoba abantu labo, abantu bafuna inguquko, isapoti layo. Kodwa-ke njengoba nijile ukuthi abantu laba abangenileyo esikhundleni ababambe ilizwe khona manje ngabantu abangene ngodlakela. Yikho-ke ngabantu ababambe ilizwe ngodlakela kusukisela ngo-1980 abangeke beze bephume nje ngenxa yamavoti. Sizabona ukuthi kuyahamba njani, kodwa hhayi thina sikholwa ukuba kuzaba le nguquko.
Lo nkosikazi Tsitsi Chirisere isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo elwela amalungelo oluntu sixoxelaye eseDallas eTexas. Iningi seliveze ukudana okukhulu ngokunikezwa imvumo yokusakaza kunkampani yeZimbabwe Newspapers, iZimpapers yona esiphiwe ilayisensi yokusungula umsakazo kamabonakude. Abanye bathi lokhu yindlela yokuqhelisa umbuso lombono webandla lelibusayo lezanu PF. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaningi bathi loba nje kuyinto enhle ukuthi uZulu weZimbabwe athole ukukhetha afisa ukubukela kumabonakude. Kumele kwenziwe ngendlela ezabalethela inhlelo eziningi njalo ezilemehluko ngoba sebediniwe ukubukela ezombusazwe. Inkampani edinda amaphephandaba eyeZim Papers ngeyesibili ngemva kweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC ukuthola imvumo yokusakaza kumabonakude osokwenze kwaba lokukhonona okukhulu kuZulu okhangele ukuvota lonyaka. Umnumzana Thamsa Nqamepo ongumqeqeshi wezifundo zobuntathelizindaba usola kakhulu leli nyathelo esithi iZimbabwe isalinde ukuthi amalayisensi aphiwe kwabasakaza bezimele bodwa ukuze uZulu athole ulwazi olungamayelanga kuphela ngeZanu PF.
Nxa uhulumende esephe iZimpapers eyinye ilayisensi yokukhankasa, kutsho ukuthi abantu bezanu bona sebeziphile eyinye indlela yokuthi belule imibono yabo lamazwi abo emaphephandabeni lakuradio laku-TV lapha eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi sizwe amanye amazwi eredweni, sibale amanye amaphephandaba angakhokhelwa ngabantu bezanu.
Esinye sezakamizi uNomathemba Zondo uthi okwenziwe yi-Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ kuyindlela yokubamba nje uZulu amehlo ngokuzenza ingathi bayapha imvumo kuye wonke umuntu kukanti bephanana nje bodwa.
kuyafanele ukuthi i-government ibi-expanda i-propaganda missionary yabo. Akula nto etshintshileyo ngoba ezithi sikhaliswa yiyo leyo Zim papers ukuthi state media yangkhona is just a laptop ye-government.
Umqondisi weZim papers uPikirai Deketeke uthi bese kumele inkampani le ikhule ngokugcweleyo ngoba ukuguquka kwezikhathi sekusenza uZulu athole ulwazi lwakhe ngokwenzakala ebulenjini beinternethi osokusehlisa ukuthenga kwamaphephandaba abo. Oyingcitshi kuzifundo zenotho umnumzana Mlamuli Hadebe uthe loba nje abantu abanengi bengalamukeleli inyathelo likahulumende iZim papers inkampani ekhangele ukusebenzela inzuzo, ngakho-ke kumele iphume lezinqumo eziletha inzuzo yokuthi iqhubeke isebenza.
Kuyinto edabulayo kakhulu ukuthi khona ama-licenses aphiwa abantu abafanayo, kodwa nxa singawukhangela ngesikuthi khona i-political economy of the media, into eyenziwe yiZim papers yinto enhle kakhulu ngoba yinto esiyenzakala emazweni amaningi, o-South Africa o-UK baqalisa kudala into ezinjalo njalo. So kuyinto e-right abayenzayo ngoba at these days mbani obalayo ama-newspaper? Nxa ungafuna ukhontinue nge-newspaper kusho ukuthi khona i-audience yakho iza kubalekela ngoba uzatuswela abantu abazalo kuza umuntu wonke sebalinyozi kwi-internet, kodwa yindlela yokuthi balondoloze imakethi yabo.
Iningi libona leli nyathelo elithethwe nguhulumende ukupha iZim papers ilayisensi yokusakaza kumabonakude njengendlela yokuqhubekisa ukwethula kwembiko yakhe ngemva kokunanzelela ukuthi ukuthengisa amaphephandaba akusalethi nzuzo, lomsakazi we-ZBC lawo awusela sithunzi ngoba laye ulengxenye ekuletheni imali eyamashezi. Ngemva kokunanzelela ukuthi umsakazo weradio owanikwa ilayisensi lawo owe-Star FM khathesi isinikeze ilayisensi kumabonakude, ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Singakangeni kwezilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhuhlane we-Ebola usumemetheke usuka emaphandleni e-Democratic Republic of Congo usiya edolobheni elilabantu abedlula isigidi. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umkhuhlane we-Ebola usuhlasele abantu abangamachumi amane lane i-44 e-DRC, wabulala abangamachumi amabili. Kodwa odokotela bathi sebele mithi elamandla amakhulu okulwisana lalo mkhuhlane. Uhulumende we-DRC uthi abasebenza kugatsha lwezempilakahle bazahlatshwa ijekiseni ezavimbela ukuthi behlasele ligcikwane elibangela umkhuhlane we-Ebola. Isiphathamandla se-North Korea sesichothoze uhulumende we-South Korea sisithi kazi lutho njalo uyazehlulekela. Lokhu kulandela ukumiswa okwesikhatshana kwenkulumo ebilungiswe phakathi kwamazwe lawo mabili. Ele-North Korea lisola ukuthi ele-Melika lokhu liqhuba inhlelo zokulolonga indlela zokulwa ngezikhali e-combat drills lele-South Korea. Ele-South Korea lona lifuna ukuthi umhlangano we-summit phakathi komkhokheli we-North Korea u-Kim Jong-un lomunye wakhe we-Melika umnumzana Donald Trump uqhubekele phambili ngemva kokuthi umnumzana Kim Jong-un ewesule esithi ngoba ele-Melika lifuna engasebenzisi izikhali ze-nuclear. Inhlanganiso ekhankasela amalungelo alabo abaphila lobulili obufanayo abe-gays and lesbians in Zimbabwe, i-girls bamanyana labanye umhlaba wonke ukunanza usuku lwe-International Day Against Homophobia, Transphobia and Biophobia, lapho uZulu akhuthazwa khona ukuthi abamukele benjalo. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu suku lunanzwa minyaka yonke mhla ka-17 kwekwezi, njalo eZimbabwe lonyaka luthakazelelwa kukhunjuzanwa ngokuqakatheka kokulondoloza ilungelo loluntu ogoqela elabaphila ngobulili obufanayo. Esinye seziphathamandla se-Gays and Lesbians in Zimbabwe, girls, esingathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngezokuqakatheka kwalolu suku lwe-Aidahot kuye wonke onjengaye.
Uhulumende, abaphathintambo, abamalungelo oluntu, abezenkonzo, abempilakahle kanye lezinye inhlanganiso bazuza ithuba lokubonisana le-LGBTI ngamalungelo oluntu lakho konke okunye ngalo lona leli ilanga. Kuyajatshulwa njalo kwenziwa imidlalo efundisayo ngempilo lokuphethe uZulu we-LGBTI. Kimi njengentsha, lolu lusuku olukhulu ngempela njalo luyakhuthaza, luqinise, lubuye luxhase amalungelo oluntu lokuqhakatheka okuphila sonke njengabantu kungekho okusehlukanisayo, kungekho ubandlululo loba ukukhethana.
Uthi usuku lwamhla lukhulu kakhulu ngoba lutholisa uZulu wonke kungakhathalekile ukuthi uyisima kanjani ithuba lokuzinuka amakhwapha kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Siyananzelela ukuba ekuqhubeni kukaZulu jikelele ikhona inzondo lokuncindezelwa kwalaba bantu okwenza ukuthi ukuphila lokuzinakekela kwabo kube ngumthwalo onzima endaweni ezehlukeneyo ezifana lezikolo, izibhedlela, emsebenzini, lasezinkonzweni. Abantu abangama-homosexuals nama-transgender bayabandlululwa, bayancindezelwa, njalo kwezinye izehlakalo bagcine besehlelwa ngodlame, behlaselwa ngodlame lodlakela. Kuyaphuthuma ke ukuthi sinanzelele njengoZulu ukuqhakatheka kokuphilisana kuhle njengabantu kungelamgoqo lobandlululo.
AbeGirls bathi lolu suku lubatholisa njalo ithuba ukubonga usekelo abaluthole kizo zonke inhlanganiso loZulu wakwamanye amazwe kuhambo lwabo lokulwela amalungelo abaphila lobulili. Bathi baqhubeka bebandlululwa ngendlela ezehlukeneyo okugoqela lakuhlangothi lwezempilakahle yabo yasemacansini. Bakhala njalo ngokuthi sezibabiza ngamagama amabi, bethukwa ngendlela ekusibanga esiphezulu kanye lokutshaywa ngenxa yesimo sabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Libikwa liyaqansa inani labantu abazivulalayo kwele Bhilithani abagoqela izizalwane zeZimbabwe ngezizathu ezifana lokuswela amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni, isizungu, ukuhluphana kuzimuli lokucwelwa imali eyabe ingekho izihlobo ezisekhaya eZimbabwe. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseBhilithani.
Lokhu kwasungulwa umnyaka lo. Sokulabantu abayisithupha abazizalwane zeZimbabwe abazibuleleyo kwele Bhilithani ngezizathu ezitshiyeneyo. Ngeviki ephelileyo umnumzana Nelson Ndlovu uzibophele esambuzini endlini yakhe eRotherham etshiya unkosikazi labantwana ababili. Ubikwa engatshiyanga umbiko okhomba ukuthi uzibulalelani. Umnumzana Bekenkomo uthi laye uyakafikelwa imicabango yokuthatha umphefumulo wakhe.
Mina ngihlukumezwa ngumfazi. Uzenza ongcono kulami, kasangilaleli and wangibophisa ethi ngimtshayile. Abazali bami bayahlupheka ekhaya etsholotsho and can't support them ngoba umfazi uhambisa imali kwangakibo and kangincedisi embuluza ngokuthi uyahola kulami. Sengihlupheke kakhulu and kuyake kungifikele ukuzivulala ngoba ngisebuhlungwini.
Umnumzana Norman Nyoni yena waphosa waya kugoqanyawo. Laye zama uzibulala.
Nganatha amaphilizi ayi-48. Ngizama ukuthi ngithathe umphefumulo wami ngizibulale. Yikho kwamanje ngilokhu ngivalelwe ngisesibhedlela lesi esabantu abagula ingqondo. Balokhu bengivalile sengilomnyaka ngilokhu ngivalelwe lapha.
Sikhulume lesikhucamfundo semikhuhlane yengqondo. Umnumzana Enoch Ndimande, yena othi abesilisa abaningi abafuni ukukhuluma kubakhathazayo, yikho nje becina bezibulala.
Amadoda aweZimbabwe are so isolated, so balama problems, balenkinga nje eziningi okudinga ukuthi engabe bala lapho abangazitsho khona ngoba into leyo kuzivulala hayi sithethe impilo eziningi kodwa hachi ayisikho kuloywa hachi I mental illness and i mental illness lay kufuze as a community we must attend to this problem.
Kuba nzima ukuthi amadoda aphumele egcekeni nxa ekhathazekile emoyeni inxa yenhloni lokuthi bazakhalelwa phansi ngabantu ukuswela imali eneleyo kanye lemisebenzi lakho konke okuhluphayo empilweni. Konke lokhu kubikwa kugcina kubangela umkhuhlane wengqondo, kukanti iningi alidingi uncedo ngoba lisithi kuyayangisa, yikho nje isiphetho kuyikuzibulala. Ngimele iStudio 7 eRotherham, igama langu Ezra Jesus Bada.
Manje uzinjenje,
alleluya,
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 usuku kuThixo enyangweni.
Alleluya,
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 manje usunje,
alleluya,
alleluya, alleluya,
alleluya,
alleluya,
alleluya,
alleluya,
alleluya,
Gekazi lemfana
usuko kuThixo enyangweni.
Nawe usunje,
alleluya,
gekazi lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usuko kuThixo enyangweni.
Alleluya,
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 usuku kuThixo
enyangweni. Nawe usunje,
alleluya,
alleluya, gekazi lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usuku kuThixo
enyangweni. Nawe usunje,
alleluya,
gekazi lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usuku
kuThixo
enyangweni.
Alleluya,
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 usuku
kuThixo
enyangweni.
Alleluya,
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 usuku kuThixo
enyangweni. Nawe usunje,
gekazi
lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usunje
nanje.
Gekazi
lemfana
usuku
kuThixo
enyangweni.
Amen.
Alleluya.
Umculo we Black Mambazo, amaphimbo amnandi lapho besithi haleluya. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukonakala kwesimo somnotho eZimbabwe sokubangele ukuthi amanye amankampani kwele Botswana athathe leli thuba ukuvula amabhizimusi ahlose ukukhanga izizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe. Inani labantu abazibulalayo kwele Bhilithani abagoqela izizalwane zeZimbabwe ngezizathu ezifana lokuswela amaphepha okuhlala, lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni, isizungu, ukuhluphana kwezimuli, lokucelwa imali eyabe ingekho izihlobo, libikwa liqansa. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.